niyawakhuthaza abantu ukuthi bahambise abantu bahambise abantwana bayesiyaqale agonithi kuqakathekile nxa kuthiwa abantwana kuqaqale bona ngendlela naleyo kuyakuwonekele phambisini ukuthi bangayekela kuthaza kuba le ndawo so kuqakathekile kakhulu siyanjalo mama abala bantwana bahambise emasini nabonke ababeziwe ukuthi kuleyohlelo leyi abala abantwana ukuthi
umkhuhlane lo wedaria lingathi buvele uhluphile yini
kobulawayo ongakahluphi kathi ongakahluphi kakhulu ngenxa yokuthi athi esingakazi ingozi yakhona kakhulu kodwa ukuzivikela ukuthi kuqakathekile asisisi ukuthi lapha kobulawayo kuzeuhlelo nxalisuka kuyabuya thrugaeyeyokuthani then bona sebeliyesisa kumakomitikomiti yehealth from kukomiti yehealth ama-councilor ezama-community seyazisa-ke izakamizi i-community elenziwe mayelana nokuphila kahle kwabantu leyinto kusukezasisa abantu bahamba yiko ukuvelana kwakhona ukulindela yabona ukuthi awuyisisea
lina litshelwe nini ngalolu hlelo njalo lilwamukele njani
sitshele ku-previous ukuthi siyamukele kuhle ngokuthi lapha ngokungakakulekuzeukuthi eliya eliyenzie ukuthi